Kulokufuthelana phakathi kwabatsha abasekela ibandla lezanu PF labaphikisayo ngokunanzwa kosuku lweNational Youth Day olunanzwa minyaka yonke ngoNhlolanja. Lonyaka umkhosi lo uqhutshelwe eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds koBulawayo phansi kwesihloko esithi Empower Youth Secure the Future. Obekhokhela umkhosi lo uFreedom Murechu okuhlangothi lwabatsha kubandla elibusayo uthi luqakatheke kakhulu usuku lolu. Kodwa abaphikisayo bathi usuku lolu luqakathekiswa libandla leZANU PF. Unkosazana Nicole Ngwenya okubandla leZaphu ngomunye wabangahambanga emkhosini lokobulawayo njalo ongahambelani losuku lolu.
Kuningi okwenza singalazi usuku lwakhona ngoba njengamayouth kuJesu khathesi ungachiya okwenzayo umsebenzi okuncane khokho okwenzayo lapho oyabe usebenza khona uzazuzani khona ngale lapho oyabe ususiya khona ezitha i-TF etshole uhlezi umelele izilogani namaspeech ukuthi uzodla i-2-piece echikenini eyaphela ususiya ethoilethi lingaselitshonile. Ama-youth amaningi akhona bazame ukuziphisa ukuthengisa but ekuthengiseni kwakhona valela phandle ngamapolisi zakhona ina sibuthi zapolisi zeqathile for ilizwe but amapolisi akhona amerika athi i-economy ethivele esilaya kanti elizweni i-economy enjani i-economy esilaya kanti vele i-economy evumayo yini ukuthi ama-youth afakela policy zanjalo kube ngabe izimpi ifaka okwabola kube ukuthi ama-council zakhona lawo akuthakazele ukuthi ama-youth akhona atshontshi ama-youth ethu atshontshi ayezinto eziphuma phandle ngale bayazama ukuzincedisa kuthengisa kodwa uthole ukuthi sebegijiniswa bahlasele khonokho okuncane ke abazama ukuzinceda ke emafamilini kuba buhlungu ukuthi singathi the youth day but youth day yiphi yakhona what is there for the youth ukuthi singathi sibili ama-youth they can go out and celebrate phandle le
behlukene imibono njalo abatsha ngokufiswa ngamanye amalunga eZANU PF afuna ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa khona umbuso wakhe. UMurechi uthi baya kusekela lokhu loba uMnangagwa esithi uzasuka embusweni
ngo-2028.
Abaphikisayo bathi kulihlazo okuzanywa ngamanye amalunga ebandla leZANU PF afuna ukuba uMnangagwa aqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. UBenon Ncube olwela ilungelo loluntu uthi akumelanga uMnangagwa ahlale esembusweni kungafika umnyaka ka-2028.
UPresident ufuna ukubusa kuze kufike u-2030. Into engiyibona engavumi kakhulu phezu kokukhuluma labanye abatsha sibona akuvumi ukuthi umuntu abuse adlulise okusemthethweni singatsho nje nxa ukuthi sithi asisobantu leZANU PF.
Kulabanye abahambe emkhosini wanamuhla akade befisa ukusondela duzane loMnangagwa omunye wabo ngusihle Khumalo osakhulayo ofunda emzilikazi. Esethula umbiko wakhe emkhosini lo, uMnangagwa ukhuthaze abatsha ukuba bengathathi izidakamizwa. Usuku lwabatsha lwathi lusungula lwalungolokunanza ilanga lokuzala lowake wakhokhela eleZimbabwe umuyi uRobert Mugabe owagenqulwa libutho ngomnyaka ka-2017. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.